Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 25 kumbimbitho 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo lwama-primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke namuhla, kodwa abanye abasekeli baleli bandla behlulekile ukuvota ngoba amabizo abo ebengekho kungwalo zebandla. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphume kufilimu ye-Al Jazeera siziqhenya ngemisebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwegolide. Umnumzana Hubert Angel uthi akalacala alidalayo. Abesifazana beBethel eGwanda South bathi sebesenelisa ukuphilisa izimuli zabo ngesivande abasisungule ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyisiphithiphithi namuhla abasekeli beZANU-PF bevota kukhetho lwabo lwama-primary elections bedinga abazabamela kukhetho lwezwelonke olukhangelelwe ukwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Kodwa bekule ngxabangxoza kobulawayo lapho abanye abasekeli baleli bandla abehluleke khona ukuvota ngoba bethole amabizo abo engekho kuluhlu lwamalunga eZANU-PF. Kubika uEzra Chisaspanda.
Bobulawayo abasekeli beZANU-PF baphume ngobuningi besiyavota, kodwa abanye baphenduke bethukuthele ngemva kokuhluleka ukwenza lokhu ngoba betshelwe ukuthi amabizo abo ebengekho kungwalo ezitshengisa ukuthi bangamalunga aleli bandla. Esitishini esisodwa kuphela lapho bekuvotelwa khona ku-Ward 26 emganwini, abantu abalikhulu behlulekile ukuvota ngalesi sizathu. Abasekeli beZANU-PF laba bathi amabizo abo akhitshiwe ngabomu ngoba inkokheli zaleli bandla zilabantu ezifuna banqobe kukhetho lolu. Omunye wabo unkosazana Selina Chiromo.
Amaselethi sabhala averifywa, but thina amaselethi wonke awakho baba. Thina njengathi sibona ikita mangena, sitholisele 1 out of 9.
Omunye njalo umsekeli weZANU-PF uGogo Mandebele uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokuvinjwa kuvota libandla lakhe. Ngakho uthi ufuna luphindwe lolu khetho.
Uvuke kuseni sibili. Ngijabulile lami ukuthi ngizovota, ngizofaka ucwane. Nga ngifika ngifica ukuthi iseli yethu isenza ngakhona amabizo kawakho kusicaphulile.
Umnumzana Sipho Kandari layo uthi uthole elakhe ibizo lingekho.
Bakhona abantu ababafunayo bona, yibo abala mabizo abakhona, bazama ukucila.
Obekhangele ukhetho presiding officer kuward 26 umnumzana Ntando Dube ukufakazile ukuthi ngempela abanye abavotanga ngoba amagama abo ebengekho kumasel.
Hlupho nje kuphela olukhona ngabantu abangathola amabizo abo. Amanye amasela abhaliweyo angekho kulawa thina Islam. Kanye bayakuzwisisa, abanye kabakuzwisisi. Yikho njengani kuwe wabani kuba nekuyi-commotion imbijana. But we managed to tackle that.
Ilunga ledale leZANU-PF Politburo umnumzana Chinga Dube uthi ingxabangxoza le idalwe ngabaqhuba lolu khetho okuthiwa bazimele bodwa abe Forever Associates Zimbabwe Trust. Bona ababikwa bephiwele umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Angikwazi ukuthi kwenzeke. Abaphambanisile bekabai.
Endaweni eziningi zemathele North leSouth kubikwa abantu bavote ngokuthula, kukanti eMashonaland West kukhanya amaphepha okuvotisa aphuzile ukubuya. Njalo ukhetho kulezi ndawo lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba abantu bebaningi kakhulu. Umnumzana Christopher Mthwanga isikhulumeli sebandla leZANU-PF.
Kukhanjiswa kwamaphepha okuvotisa eMashonaland West awenzakalanga muhle, ngakho ukuvota ngeke kuphele namuhla ngoba amakhuda akafiki. Siqiniseke kodwa mana ngikhulume lo PC nguye umnikazi.
Emidleni zasemaswingi okhetho lolukhale lokwenziwa kusasa. Lungedlula ukhetho lwezanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ukuthi ukhetho lwezwe lonke lokudinga amakhansela amalunga ephalamende kanye nomongameli welizwe lonyaka ludlaqhutshwa ngaluphi usuku. Ngiyimele Studio 7 igama namu Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lwezwe lonke obeluqhutshwa lugatsha lweZimbabwe Electoral Commission olwe mobile voter registration oluqale mhla ka 12 luqijwa kusasa. Phansi kwalolu hlelo iZEC ibiphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni ase-Europe lawe-Americas, umnumzana Hubert Angel, yena ophume kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera eziqhenya ngemisakazo yenkohlakalo wethule umbiko namuhla esithi akulalutho olubi alwenzayo. Umsakazo we-Al Jazeera ngolwesine wethule ifilimu eveza imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuthengisweni kwegolide kwele Dubai. Kule filimu u-Angel utshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuzithwalela imali engcolileyo engatholakalanga ngendlela ezinhle efika ku 1.2 billion US dollars angenelayo eZimbabwe zibe sezisebenzisa ukuthenga igolide okuyimisebenzi yenkohlakalo athi uMnangagwa uyayazi. Kule filimu ukhuluma njalo lo nkosazana Henrietta Rushwaya oke wabotshelwa ukuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Kodwa kumbiko wethu lenamuhla u-Angel uthe abe Al Jazeera wabamukela ecabanga ukuthi ngabatshali bezimali abaqotho engazi ukuthi yizigilamkhuba. Ulandule njalo ukuthi uRushwaya nguye okhulumayo kule filimu. Kwamanye amafilimu azayo, u-Angel ubikwa ephuma ekhuluma ngodaba lwegolide lomkamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lendodana yakhe. Kodwa uhle wakulandula namuhla lakho wathi labo kayisibo abakufilimu.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula.
Abesifazana beBethel eGwanda South bathi indlala sebeyizwela kubo makhelwane ngoba sebesenelisa ukuziphilisa ngenzuzo abayithola esivandeni abasakhe ngo-2019 bencediswa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Unkosikazi Angela Dube ngomunye wezakhamizi zeBethel ezingama-42 ezabamba iqhaza zasungula isivande se-Progressive Horticulture Garden ngenjongo yokuthuthukisa impilo zazo zincediswa inhlanganiso ye-Hand in Hand. Uma Dube uthi kusukela ngo-2019 beqalisa ukulima kulingadi ngokuthelezela, impilo zabo seziguquke zaba ngcono kakhulu ngoba sebethengisa izilimo zabo lezithelo.
Sinezihlahla, sinenesari, sinemibheda yethu esiyilimayo, embhida, lamabhathanathi, lamatamatisi. Khathesi kunje sinemalemoni angu-1350 asemibili. Leyinye ivarayethi amagwava, amapopo, lamagrepsi.
Intokozo kamadube labanye bakhe abalima kulesi sivande ivele sobala ngolwesithathu lapho abaqhube khona umcimbi ukuthakazelela ilanga labomama ele International Women's Day lona elinanzo emhlabeni jikelele mhlaka 8 kulinyanga. Omama laba babuthane bebukisa isivande sabo beziqhenya kakhulu ngemsebenzi yabo. Unkosikazi Gertrude Ndlovu laye ubekhona
isingezelo okuningi kakhulu abantu abantwana besikolo ngiyabhatala, ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga, angisakwazi lokhani ukubhoda ngemizi ukuthi ngicela impuphu ngoba ngisebenza phakathi kwalingadi ngizilimela.
Ngaphandle kokulima, abesifazana laba bathayelana imali baphinde bayibolekise kutsho unkosikazi Maria Mkoni.
Sifusha imali ngenyanga ngenyanga, sifusha imali eyi-R50 ngomuntu ngenyanga. Singayifusha sesiyibolekisana, singayibolekisana imali leyi sesizala emuntwini esithi ibuya labantwana. Nxa ungathatha i-R100 yethu ibuya ile-R20 phezulu.
Abesifazana laba badukubambana kunhlelo zokuzithuthukisa kubapha amandla okuzimela lokuvikela amalungelo abo. Nangu unkosikazi Siceliwe Moyo, isakhamuzi sesengezane.
Omama kudala sasingabonakali singabantu, omama bebangafunyela ukufaka imbono.
Umbuthano wabomama laba ungenwe iziphathamandla zengatha zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa kakhulu uzulu weZimbabwe eye-Dreams. Isiphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Nicholas Banda uthi balomlando kuphathisa abesifazana ikakhulu kwezempilakahle.
Sikhangele amankazana aleminyaka engu-10 kuya ku-24, siyanika amaphilisi e-family planning, siyanika amaphilisi okuzivikela umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Abekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission bebekhona labo kulombuthano bejabula ndawone labomama besifande seProgressive Horticulture Garden. Umnumzana Daluhle Sibanda ngumqondisi wale commission emhlubulweni emaNdebeleni.
Sothe commission siyayenza sikhangelisise kakhulu ukuthi kathi yiphi imigoqo evimbela ukuthi abafana namakazana bangabi namathuba alingana.
Umqoqo wenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso yeAndinent unkosikazi uNami Dube uthembise ukuthi bazaqhubeka besebenza labomama beProgressive Horticulture Garden ngokubadingela imikambo emikhulu yokuthengisela izilimo zabo emadolobheni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBethel eGwanda South ngu-Albert Ncubela.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla.
Ibizo lami ngu-Senator Lillian Timbias, ade ngikhona ku-opposition iku-MDC Alliance khathesi ke since 2021. Hayi ngachiya. Ngijoyine iZANU-PF sibili ngezizathu eziningi. UPresident E.D. Mnangagwa uthathe ilokhuza i-power and uthathe khathesi, kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe, ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho wafoma into ethiwa yi-Polart. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi Bay Bridge yelichiyeyo 3-4 years ago sintshintshile, sinhle kakhulu. Sokule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bayahlala be-debate. Angikhulumi, ngiyakhuluma izinto eziningi, ngikhuluma ama-roads, ngikhuluma ama-buildings, ngikhuluma ama-clinics, ngikhuluma izikolo. Konke lokho kwenziwa yi-Second Republic ekhokhelwa ngubaba wethu.
upresident idimna ngakho yelina mina angithi kuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke zi right kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle liyakwazi ukuthi la iAmerica ilama street kids la iAmerica ilabo abantu abalendlala liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle abanye balala under ema bridges kodwa sikhuluma nge first world country lingakhangela iUK layo ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi bayakhala ukuthi silendlala i-government ayisiboni so mina nxa ngikhangela ngikhangela ukuthi upresident wethu upresident idimna ngakho uyazama konke ukuthi izinto zibe right
abanye bakhona ukuthi umnotho welizwe uyawa akula magetsi izisebenzi zikahulumende zilaholo elithe xaxa abantu bayalamba akulamsebenzi
zana sisi wami and ngicela nje uzimzwisise nganti upresident wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition lintshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa le confusion ekhona ngithi mina akula lizwe elingalama problems elingelankinga sifuna ukukhangela iSouth Africa bayakhala lawo akula magezi sifuna ukukhangela oMalawi sifuna ukukhangela ezindawo iZimbabwe ingcono yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibedle ukuthi kwakhona into le iphele eEurope eAmerica nanti abantu abanengi basebenzisa igas ielectricity siphombuka ulayitha nje amaglobe amalights lalala nanti umntana nami omunye oseUK atentshela ukuthi because eUK for example to warm themselves they've got these heaters in their homes they cannot even afford that but if you look at most homes they use gas okay they use solar okay so akulanto esingayikhuluma ukuthi no halabalu no this and that and we have to support our government but how can we if we keep on advocating for the sanction so to me I have no regrets I join ZANU-PF willingly it's my democratic right
leyo bekuyinqoxo lo senator Lillian Tembius ilunga lebandla leZANU-PF asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
ngali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa Wajapi Bango Dube sehlaziya udaba lokuguquka komkhathi
udaba lwe global warming babu Gande ludaba oluluqiniso njalo ludaba olwenza ukuthi izinto eziningi zitshintshe ikakhulukazi isimo somkhathi ingakho sibona ukuthi izulu kathi sisilisina ngendlela ehlukile kulaleyana ekudala ngisho lokuqanda akusafanani lendlela ekwakuqanda ngakhona kudala baqinisile abasho njalo ngoba kakhulu ukuthi determinayo ukwenza ukuthi sibone ukuthi ngempela kuliqiniso ikhona indawo ukuthi akuse uthi iGreenland iGreenland lapho okule glacier khona okwenisa khona ukuthi ama scientists bahambe baye studisha baye khangela baye bona ukuthi ukuncibilika kwama ice lawana kuncibilika kungakanani njalo ancibilika ngezinga elingakanani ngokuphangisa ukungakanani ngemva kwesikhathi singakanani okutshengisela sobala ukuthi kathesi ama ice lana asincibilika masinyane ngesikhathi esifitshane nje uthola ukuthi indlela asincibilika ngakhona asincibilika kakhulu okuyinto eyenza lakhona ukuthi ama sea levels akhuphuka ephezulu sigcina sesibona sokuba lezinye lama sibona sesibona lezikhukhula zamanzi izulu lisina okudluleleyo nxa lisina okwesikhathi nxa nxa ukuthi ilanga lichisa lichise kakhulu lezinto zakhona zingasenzeki ngendlela eyayisenzeka ngayo kudala ngendlela okwakumanijeka ngakhona. Imbandela yakho konalokhu kathesi izinto ziningi ezigaywayo, njalo labantu sebebaningi emhlabeni, abantu abathenga lezi mota esizidrayivayo, izimota ezikhipha ama-emissions amaningi ayenza ukuthi kube i-global warming ibe khona. Okuyinto abantu abanye abantu abaningi esingakunanzeleliyo sithi kwesi sikhathi nxa kukhuluke sikuthatha ukuthi hhayi izinto zesikhiwa kodwa noma into zengaphi, kodwa-ke nxa sisiyakhangela ama-floods nxa esenzakala noma ukungani kwezulu nxa kusenzakala, akwenzakali emazweni amakhiwa kuphela kodwa kwenzakala umhlaba wonke jikelele. Okutshengisela sobala ukuthi kufanele ukuthi ngabe udaba lwe-global warming ngabe lungenelelwa nguwe wonke umuntu, sibone ukuthi omunye lomunye umuntu ukhona indima ayidlalayo to ensure ukuthi siyakuvikela lokhu ukuthi kungaqhubekeli phambili indaba ye-global warming.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okumele kwenziwe ikakhulu kulabo abavela emazweni afana leZimbabwe abangani belokhu bengela bengakholwa ukuthi kuyenzakala?
Kudingakala uhulumende ukuthi aqhuquzele kakhulu, ikakhulukazi uhulumende lo okhangelane leze-environment ukuthi bazame ukuthi basondele ebantwini, babhode ilizwe lonke jikelele, bakhumbuze abantu ukuqakatheka kokuthi abantu baziphathe njani emhlabeni, ukuba conservative ezintweni esiphila lazo noma ezinto esiphila kizo. Ikakhulukazi kwezinye indawo into ezifana lokuthi into zokuavoida ama-high emissions ayiyo akhoza kakhulu ukuthi kube ukufudumala komkhathi okubizwa kuthiwa i-global warming. Ukufudumala komkhathi lokale kokugcina kusenza ukuthi izinto zingasakhontroleki kuhle. Kudingakala ukuthi bakufake kuzwakale kuhle, ngisho lasezikolo abantwana babafundise abantwana, kube yi-subject eqakathekileyo ngoba ingumgogodla wempilo zethu, ingumgogodla wempilo zethu, njalo ingumhlahlandlela wekusasa lethu, ukuthi kusasa lethu lingadifayine kanjani. Ngoba kungenzeka ukuthi sigcine sesiphile enkangaleni, kungenzeka ukuthi sigcine siphila impilo esingasoze senelisi ukufuya, esingasoze senelisi ukulima ngenxa yesimo somkhathi. So kuqakathekile kakhulu lokuthi senelise ukuthi sibekwazi ukuthi singakumaneja njani ukuzama ukuvikela ukuthi singazitholisi kukhalamithi efana nenaleyo, ukuthi sigcine sisiba lokulahlekelwa kwezinto eziningi kakhulu, ikakhulukazi imfuyo, kube sesithi kakhulu ngezokulima, ukuthi lathi thina abantu ekugcineni kuyazokuyikuphela kwethu. Ngoba nxa singatholi ukudla kutshengisela sobala khona ukuthi lathi sebe singaselayo ukuthi sizoba lenqubekela phambili enjani empilweni. Yingakho kufanele ukuthi abakufake kube yinto eqakathekileyo ukuthi kufundiswe, kwenelise ukuthi kungene ezindlebeni zabantu, kungene ezinhliziyweni zabo, babone ukuqakatheka kokuthi abantu singazivikela njani endabeni ye-global warming.
Lo-ke bekungumnumzana Tifa Wajabi Bango Dube ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye, lilale.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo, kumidlalo yeKhayelitsha Premier Soccer League edlalwe namuhla, iHighlanders inqobe iBlack Rhinos nge-1-0. FC Platinum layo inqobe iCranbourne Bullets 1-0. Kwazothi iChicken Inn yanqoba iSimba Bora nge-1-0 layo. Herentals 1, Greenfield 1. Caps United kepekepe Bora 0, Ngezi Platinum 0. Kuhlelo abaculi bethu namhla si lomculi we-hip hop odabuka eManama eGwanda uFatso Mafatso, ogama lakhe lokuzalwa nguSipho Ndebele. UFatso ucula ekwele South Africa, njalo lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
Fatso Mafatso, wena Musuthu, MFT, DDS. Ikama ngufatso, isibongo mafatso, usala sentumbane. Nasiphepulise 20 hliziyo yami nabetrack abayitholi.
tela mina pepo funa mani top yanuka mphethe tumban anginalo elinyi thole kodwa uthande lisendukho
okwaqala ngizothanda ukubingelela abalaleli nabalandeli and mina umculo ngaqala 2016 ngisiza amanye amaqembu then ngo 2018 indlela zami zama that is 2020 ngaqala ke uzibukuzimela mina hayi e studio ngayikhafula amagama athinta umhlaba then ngaqhubeka ngishaya ama single track ngayikhupha ialbum yami yokuqala last year owamanje usebenzela ku album yesibili
utshela malume bafaka amabhashi balume ubatshele ngiyes senkomo nenkulungwa begidiza amador bebekekatungetsa wangetsa so every time I miss you I feel crazy.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
mangabe ufuna ukudownload noma ufuna ukuthenga online ukhona wonke ama online store deni indlela zokuxhumana ku Facebook Mfatso Mafatso Music Entertainment Instagram Mfatso Mafatso Twitter Mfatso Mafatso TikTok Mfatso Mafatso na ku YouTube Mfatso Mafatso yonke indawo nje ungithola ngo Mfatso Mafatso then inombolo ungithola ngalezi inombolo ezithi 0733760677 usufaka ikhodi yala eSouth Africa mangekho eSouth Africa ngoba mina ngilana eSouth Africa
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngithi ngiyabathembisa okuhle kuphela zoqhubeka uyenza umsebenzi omuhle uzobajabulisa
Suga madoda Mfatso Mafatso insizwa yasemanama eKwanda ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa olivale lisayo yimi oyeno untunga milinkomo kololokwana kwamatukanduna gomba lume lakavuna mai nembeleko lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.